Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende wakweleBrithani uthi uphakathi kokuboleka eZimbabwe imali eyizigidi ezilikhulu zamadola i-100 million ezasetshenziswa ukuvuselela amankampani azimeleyo.
Iza khanya ngani into yangkhona iyenziwe nguhulumende. Uhulumende kusho ukuthi usephathe kuhle intambo zaphezulu lezomkhonomi, kanti aya kutshengisa imigao kusize kutshengise lonto konke lokho kuzenza nje ukuthi uhulumende weBrithani ancedise uPresident Mnangagwa ukuthi aphumelele kukhetho.
So kuphawulwe elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi yi-Chiefs Party of Zimbabwe, elikhokhelwa ngudokotela wezifuyo uDr. Carol Nyeri Yegona.
Kulolu khetho sizabakhetha sibili besibhalwe ebhukwini, sivula amapheji sidinga ukuthi lo ungaphi lo ungaphi. Kodwa mbonani lilungelo lapho ukuthi baphathi abathi bafuna ukuba ekhethweni.
Imuli yesikhosini yakweleBrithani ilomkhosi omkhulu ngomgqibelo lapho unkosana Harry azabe etshata lentombi yakhe engumdlali wokulingisa unkosazana Meghan Markle eSt George Chapel eWindsor esigodlo sendlovukazi uQueen Elizabeth.
Siyamthanda kakhulu uPrince Harry ngoba usebenzelana lele Afrika and njalo unina wayevele uLady Diana sasimthanda. Babuye kangene ekhaya uMeghan njalo ukuthi kuhle kunjalo ngobumege nomuntu omnyama wangithi. Thina siyabe sikhona emtshadweni, hhayi kuyabe kuncane indawo siyabe sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakweleBrithani uthi uphakathi kokuboleka eZimbabwe imali eyizigidi ezilikhulu zamadola i-100 million dollars ezasetshenziswa ukuvuselela amankampani azimeleyo. Iphephandaba leFinancial Times lithi ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asezwekazi le-Africa laseSouth Asia olwe-CDC yilo oluqoqa isikweledi lesi luncediswa libhanga leStandard Chartered. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi uhulumende waseBrithani aboleke eZimbabwe imali. Amazwe omabili axabana ngodaba lokuthathelwa kwabalimi abamhlophe amapulazi ngohulumende kwawayengumongameli uMgabe lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Esinye isiphathamandla sogatsha lwe-CDC sithi uhulumende weBrithani uqale ukulungiselela ukukweledisa iZimbabwe imali le kulandela ukugenqulwa kombuso kaMgabe nyakenye. Uthi okwamanje baphakathi kokukhangelisisa ukuthi waphi amankampani eZimbabwe azayithola limali. Amabandla aphikisayo ayalisola inyathelo leli esithi uhulumende weBrithani usekela uhulumende kaMnangagwa okusegcekeni njalo ukhanya ifuna ukuthi anqobe kukhetho. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi uvumelana lalumbono.
Siyazi ukuthi udubo olukhulu kakhulu kweZimbabwe kathesi ludubo lwamadola olwemali ukuthi ayitholakali. Le yindlela uhulumende weBrithani ayitholileyo engani ecatshileyo kodwa ingacatshanga eyokuthi angenise amadola kweZimbabwe. Okho kuzayenza ukuthi njengoba lolu dubo olukhangelwa ngabantu abaningi singathi sesifika esikhathini sokhetho imali sitholakala lasemabhenki, uhulumende lo ulakho ukuthathi ikwenza kwakhe. Sesenza kuhle indaba zomkhonomi into esifana lazini kodwa ukuthi hayi akusikho into ekhona nje isikwelede esifakwa phezu kukazulu weZimbabwe lesi esingakhanyeki ukuthi singaphumelela njani, ngoba vele imali kayinikwa amabhizinisi azimele yodwa nxa kuyikuthi ilizwe umumo wezombuso kawumanga kuhle ngoba imali engaswelakala. Uhulumende weBrithani uyakwazi mpela mpela ukuthi lanxa amankampani lawa azaphiwa leyo mali sithi kumbe ngaseduze kakhulu labo President Mnangagwa angayidlalisa leyo mali, imali leyo izabuya ithini? Izabuya icelwe uhulumende uhulumende weZimbabwe ngesikhathi esizayo ngendlela ukuthi ngapha isike kuhulumende uhulumende lwasuza yenze nje ayiphumise ayiqondise kwamankampani uzayiqondisa ngohulumende ngiyazi ukuthi lolu ludubo lwabantu beZimbabwe silo dubo luka uhulumende weBritain
ngesingisi singathi sizabona uhulumende kaMnangagwa esebenzisa imali le njengepropaganda coup seziqhenya setshela abantu ukuthi nguye oyilethileyo limali lanxa ingaye esikhwameni sakhe
ye mpela mpela njalo thi ikakhulu impumela yakho ikhonapha ekuthini nxa kungeniswe i-100 million kumkhonomi weZimbabwe amabhanga yikho ubuye ngamabhanga ngale ndlela efana le-Standard Chartered asazayenelisa manje ukunika abantu izimali nxa bezothatha izimali zabo ebhenki ngoba abantu beZimbabwe bethole nzima ngalolo dawa lezimali nxa lolo lungane luyekethisa kancane uhulumende usukathi hayi phela mina ibe sengilungise lolu dabo olukhulu ngoba lo dabo oluncane lwemali ungathola umuntu okunika imali yama-US dollar ngaphandle luyalungiseka uvuka kukusasa yiyo le nto engitshoyo ukuthi uhulumende okhona uzayisebenzisa kala lo bengakhulumanga izakhanya ingani into yangikhona iyenziwe nguhulumende uhulumende kutho ukuthi usephathe kuhle intambo zaphezulu lezomkhonomi kanti hayi akutshengisi lutho akusize kutshengise lutho konke lokho kuzenza nje ukuthi uhulumende weBritain ancedise uPresident Mnangagwa ukuthi aphumelele kukhetho.
Dr. Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi yiChiefs Party of Zimbabwe elikhokhelwa ngudokotela wezifuyo uDr. Carol Nyoregona lisanda ukuphawulwa lithi lizasebenzisana kakhulu lezinduna kanye labasemaphandleni. Kodwa iningi lithi sokunjengamadlwane ukwanda kwamabandla aphikisayo afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asesedlula ikhulu okwamanje amabandla asethe abunjwa elizweni kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe endaweni ethiwa Mushayaburo emzini weGlaudina Park eHarare, umkhokheli walo uDr. Nyeregona uveze ukuba selilamalungu amaningi ilizwe lonke leli bandla lanxa lisanda kubunjwa.
We have met with many people, we have many supporters throughout the villages, towns, high density areas, and we approach each area.
Sesihlangene labantu abaningi njalo silabalandeli abaningi endaweni zonke zelizwe. Emaphandleni, emadolobheni, emalokishini, silabalandeli njalo sibakhangela ngendlela ezehlukeneyo. Umzekeliso ngowenzini ehlala abantu abaningi. Besilalele okuthiwa ngabantu. Siyazi sonke ukuba kulapho kuhlala khona abantu abaningi lokuthi kuningi abakudingayo okumele kuthuthukiswe kuhambelane lokwalezi insuku.
Uthi lahluke kwamanye amabandla ezombusazwe njengoba elakhe lizimisele ukusebenzisana loZulu kizo zonke izigaba ukulungisisa umonakalo osube khona osuhlukumeza abantu makhaza kakhulu. Uthi uzimisele yena labanye bakhe ukusebenza gadalala nxa inkokheli ebandleni lakhe ithe yakhethwa ukukhokhela kuhulumende. Kodwa uZulu weHarare okhulumisane lalumsakazo okubalisa uMnumzana Dingane Dliwayo uthi lokho osekusenzakala ukwanda kwamabandla aqhubeka ebunjwa ngamandlwane nje.
Kulolu khetho sizabakhetha sibili besibhalwe ebhukwini sivula amapheji sidinga ukuthi lo ungaphi lo ungaphi. Kodwa mbonani lilungelo lapho ukuthi baphathi abathi bafuna ukuba ekhethweni kodwa sokungani kuza phambanisa uZulu ukuthi bathathe uphi esigabeni esikiswe ukuthi amabandla avele ekhona alabantu bababaningi amanye amabandla amaningi amakhulu la ahleze ekhona yiwo azadubeka ngoba abanye abantu akade beza bavotela sebesiyanga sebesiya ongamaphathi okuncane omunyonga amaphathi okucatshangela ukuthi ngokwabanye abamaphathi amakhulu.
Usibangani Ndlovu ngosakhulayo othe sekusenziwa ngabamabandla ezombusazwe sekuyikudlala ngengqondo yabantu nje kuphela kungekho kuzinikela kulokho abakuchoyo.
iZimbabwe I think okwakhathesi ayifuni bakhokheli abaningi. I think ifuna ukuthi sonke simanyane sigijime ngebhiza mhlawumbe elilodwa. Hayikhona ukuthi kona namuhla sokwenza ipolitical party le, kusasa sokwenza ipolitical party le. So ngokuya kwesikhathi sicina sesihluleke ukuthi kona sibe kwazi ukuthi kahle kahle abantu laba bafuna ukuthi kona ilizwe liye phambili kumbe bafuna ukuthi kona bephonga udivider ama votes ukwenzela ukuthi kona siqhubeke sisafa embusweni esikiwo owezano PF.
Abebandla leli le Chiefs Party in Zimbabwe bathi bakhetha leli gama ngoba kulibandla elisebenzisana kakhulu lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza kakhulukazi emaphandleni. Bathi abangakho bona yikusebenzela uZulu ukumtholisa konke okudingakalayo okoniwa ngohulumende wezano PF osebusele lilizwe kusukela lithola uzibuse. Baveze ukuba bazoncintisa kizo zonke izigaba zokhetho kusukela kolokudinga umongameli olwamalunga edale lephalamende olwabasebenzisana loZulu kumakansila kanye lolwama-senators. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ikhomishini yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi izaqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota olo-BVR mop-up exercise kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwababhalisela ukuthola okwensuku ezilitshumi lanye elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho lobanje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka siloko siregister abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe lamanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward kusukisela mhlaka 19 kusiyafika mhlaka 29. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers enalawo ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho esikhayela khona i-voters roll lite nalesi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku-polling station naleyo atsho ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Lama-centers, ama-inspection centers abe 411 ahlavulwe kanye wonke mhlaka 19 azaye kwize kuyefika mhlaka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into eqakathekileyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khonapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngangithe nizavotela lapha kodwa sendintshile sendihlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kathi sihlala phakathi edorobheni uyakwanisa uhle ubuyele proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona ukuze usurejista utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. Kuyahle kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala ku-voters roll ngesikhathi sama-elections. Laba abarejistake kathesi abasoze ba-inspekthe kodwa amabizo abo azayangena ku-voters roll i-election ingakaqalisi. Bazahlela bo baqondele izithupha zabo kuma-polling stations nxa sokuyi-election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesni umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluzakupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota ethi baningi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Ye, sibona zani uhlelo lokuhlolisisa i-voters roll uhlelo oqatheke kakhulu. Kodwa ngaphezu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banilise u-register laba abangarejistanga. Wanazani luhlelo luqatheka kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisi kakhulu esabelini sasemathebeleland north south labo Bulawayo ubana berejisti ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland north kakhulu kukhanya lincinyane kakhulu. So kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithola ukuthi iy'ndawani kumele berejista khona zikhathana kakhulu ngoba ama-districts asemathebeleland kakhulu onkayi ocholocho olubani ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezek layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazi lithumi lasifica munwemunye kusiya mhlazi ngamathumi mabili lasifica munwemunye izek isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota ivoters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo ku-voters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Abanezihlobo zabo ezabhubhayo sebebhalisele ukuvota labo bayacelwa ukuba ngesikhathi kuhlolwa uluhlu lwababhalisela ukuvota bazise izek ngezihlobo zabo ezingasekho ukuze bakhutshwe kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo ikhomishini yezek ixwayisa uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhotabhota enkundleni yeWhatsApp othi ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni ewethule lamuhla iZimbabwe Electoral Commission ithe ayilani lokwenza lalo umbiko. Ixwayise labo abalobela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa endaweni ezithile kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani labantu ngeWhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Khaliphani Phukeni, yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphambanisa abantu begcine bengasavotanga.
Le imesethi egcwele nje zonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke kwemesethi. Ngiyathemba ukuthi izekhi ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le imesethi ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekhi le imesethi. Inkinga esinayo kahle kahle Zimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzayo esesiyangisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje nokuthi bagijima ngokhetho kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa uMnangagwa lumbiko, singathi ungaba uthunyelwe yizanu yini kumbe yisigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation noma bafuna ukuflada ilokhuzeni imarket ngeinformation yamanga, anti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona nanomnumzana lo wasiyanisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokho ngoba into esiyibonayo ukuthi nje usuka fane kusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo into abazikhulumayo konke bona amaparties oyithuye mana nekukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama yena ungena ngaphi lapha ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF nanku uyamphakamisa ubaba Mnangagwa.
Hayi phela ngithi amazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga maningi amanga asewakhulume ngo-president wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Donald Trump weMelika useveze ukuthi wabuyisela imali efika i-130,000 ukugqwetha lakhe lona elalibhadalela imali unkosazana Stormy Daniels osebenza kweziphathelane lokuya emacansini okwe-pornography. Imali le kwakufanele ibe yisivalamlomo ukwenzela ukuthi unkosazana Daniels engavezi lutho ngodaba lapho okubikwa waya emacansini lomongameli Trump. Umnumzana Trump uveze lokho okuthiwa yi-financial disclosure kuhulumende weMelika lanxa waqala iphika isithi kazi lutho ngalimali. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya usesayine umthetho okwenza kube licala ukusakaza imbiko engamanga owe-Computer and Cyber Crimes Bill. Abephula lumthetho bazabhataliswa imali yefayindi eyi-$500,000 kumbe begwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili. Kodwa phansi komthetho lo wona obulokhu ucutshungulwa ephalamende yeKenya okweminyaka emibili akucaci ukuthi umbiko ongamanga kahle kahle ngonjani. Imuli yesikhosini yakweleBhilithani ilomkhosi omkhulu ngomgqibelo lapho unkosana Harry ozabe echata lentombi yakhe engumdlali wokulingisa unkosazana Meghan Markle eSt George Chapel eWindsor isigodlo sendlovukazi uQueen Elizabeth. Amalungiselelo omcimbi lo asekusibanga esiphezulu njalo ahamba kuhle lanxa uyise kankosazana Markle umnumzana Thomas Markle waseMelika elakho okungabi khona. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zikhangelelwe ukuma ezitaladeni zeWindsor kuyikufuna ukuthi chazi ababili laba abachadayo ngomgqibelo. Kukanti izigidi lezigidi zizabukela kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Abanxusiwe kulo mcimbi baningi abagoqela abantu makhaza lenhlanganiso eziphathisa uZulu kodwa inkokheli zamazwe omhlaba labezombusazwe abanxuswanga. Unkosazana Beverly Shumba oleminyaka elishumi lanhlanu uyisizalwane seZimbabwe njalo usebenzela inhlanganiso yabasakhulayo Stock on Trend ngomunye wabanxusiwe emthathweni lo.
My name is Beverly Shumba and I'm elated to the fact that I'm going to be at the royal wedding this weekend. I'm very very excited.
Ibizo lami nginguBeverly Shumba. Ngilokuthaba kakhulu ukuthi ngizobe ngikhona emshadweni wesikhosini kulimpelaviki. Ngilokujabula okuphindiweyo. Njalo ngidabuka kweleZimbabwe. Ngakhuliselwa lapha, ngazalelwa lapha, kodwa nginenhlanhla ngoba ngisebenze kuhle lomphakathi. Yikho ngithole umklomelo omuhle kangaka.
Ugogo uvelile Nkomo uthi kanxuswanga, kodwa uzadodobela khona njengabaningi ngoba ngumsekelo omkhulu wemuli yesikhosini.
Sinzela uPrince Harry amhlophe lo Meghan. Hayi siyabonga kakhulu uPrince Harry. Siyamthanda kakhulu uPrince Harry ngoba usebenzelana lele Afrika and njalo unina wayevele uLady Diana sasimthanda ngoba wayesebenzela iAfrika. Siyakubonga konke lokho. Kabuye kangene ekhaya uMeghan njalo ukuthi kuhle kunjalo ngoba uMeghan umuntu omnyama wangithi. Thina siyabe sikhona emtchadweni. Hayi kuyabe kuncane indawo siyabe sijayiva.
Umnumzana Khomomlilo wamukela ngokuthokoza kukhulu ukuthi unkosana Harry uchata loMeghan emlethe imuli lesikhosini yena engonsundu. Siba ngokuqala umuntu omnyama ukushada kulimuli.
Kunjabulisile kakhulu ukuthi sokungena umuntu omnyama kuroyal family kuinjabulo enkulu kakhulu lami ngilesifiso esikhulu kakhulu ukuthi ngiyefika khona ngale ngibone iprocession yakhona phela bekungela umuntu obekade ukucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu omnyama laye abe khona kuroyal family khona ngale Buckingham Palace. Hayi kuyasijabulisa impela kakhulu lokho.
Basemahofisini omeli weZimbabwe kweleBrithani batshele iStudio 7 ukuthi abanxuswanga emtshadweni lo. Bacabanga ukuthi isizathu yikuthi akukabi lo meli osemthethweni yikho nje benganxuswanga. Hayi bo, awubizi ozwayo ngomgqibelo. Uzulu wonke usemele ilanga elikhulu. Kukhanya kuzoba mnandi okuboniswa yakunyakazela kwabalungiselela lo mtshato. Abanjengabamaluba abacecisa indawo. Abeviyo lebutho elilinda imuli esikhosini. Abokudla nako konke okuza kwenziwa ngaleli langa. Ngiyimele iStudio 7 eWindsor emzini wendlovukazi Elizabeth. Igama lami nguJesus Banda.
Abokholo lwesimoslem eZimbabwe bamanyane labokholo olufanayo emhlabeni wonke jikelele ukuphatheka isikhathini sokuzincitsha ukudla iseRamadan okungokunye kokuhlanu okuqakathekiswa lugwalo lwabo lweQuran. UMavis Kamase thulela lolu daba ngugcweleyo.
Lonyaka lokhu kuzincitsha kuqala mhlaka 16 kwekwezi kugqitshwa ngolwesine mhlaka 14 loba mhlaka 15 mabasa kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esimoslem eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindele ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini ngasesikolo. Angacela kudala maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukusithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa kuRamadan. Njalo iRamadan right ngenxa yokuthi iyangezelela izivusiso hlezi imphatheka mnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakunhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekumhambo ezingumango omude loba bethe bagula bephakathi kwakho. Bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukuziphetha ezalamhla nanzi ebezikhokhela. Uhulumende wakwele Bilitani uthi uphakathi kokuboleka eZimbabwe imali eyizigidi ezilikhulu zamadola $100 million ezasetshenziswa ukuvuselela amankampani azimeleyo. Sekuphawulwe elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo ele-Chiefs Party of Zimbabwe. Imuli yesikhosini yakwele Bilitani ilomkhosi omkhulu ngomgqibelo lapho inkosana uHarry azabe itshata lentombi yakhe uMeghan Markle. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.